Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 12 kumfumfu 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, isisindo semali yakwamanye amazwe sehle kakhulu ngolwesine ngemva kokuqonga kwedola leMelika lifika kokuphethwe kahlanu nxa liqathaniswa lebond note. Kusungulwa ngokusemthethweni amahofisi okubhalisa iziqhatshwa lamankampani azaphatheka ekwakheni indawo yamavinkili kwabulawayo ebizwa ngokuthi eGodini Mall Conduct Center. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje sihamba labafana beLinda Challengers bephethe idlalade labo elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kumsakazo weStudio 7. Isisindo semali yakwamanye amazwe sehle kakhulu ngolwesine ngemva kokuqonga kwedola leMelika lifika kokuphethwe kahlanu nxa liqathaniswa lebond note. Kodwa ke linguquko ayizange ihle ibonakale ngokwehla kwentengo ezitolo ngoba ezinye zilokhu zivalile kumbe intengo isingeye dola leMelika. Ubathabile Masuku sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umkambo wemali owensitha ufike esibangeni esinzima lapho okugcine khona intengo yekhulu lamadola akwele Melika abesethengwa ngamakhulu amahlanu emali yaseZimbabwe yamabond. Kuthe kusengani kuzaqhubeka kunjalo, lumkambo wasusiwa kusiya kuhla olwesine abanengi balahlekelwa zimali zabo. Ukuwa kwesisindo sedola leMelika bekukhangelelwe nguZulu ukuthi kuzaletha ukwehla kwentengo ezitolo, kodwa akubanga njalo. Umnumzana Mfakazi Mkandla uthi akula okuguqukileyo ngoba kwezinye izitolo ababhali intengo yempahla.
Kusesekhanya izinto zonke kusesenjalo kusesekhanya. Umuntu olincoko esakhuluma ngendaba ye-1:1, but emashopu akunanto etshintshile, izinto lokhu zikhwela ziqanisa ziya phambili. Abantu bonke bevuka bekhweza amathe ukhweza nama-prize, uyathola i-prize i-product ayina-prize, ma ufika ethilini bayakhweza.
Abathengisa imali abadume ngegama lokuthi ngosiphatheleni bona bathi labo abakwazi ukuthi kuhamba njani. Umnumzana Nkanyiso Dube ophathelisa Eco Chicken Inn eduze leTrade Gold uthi bona bebephiwa imali ukuthi bedinge imali le, kodwa kuvuke kuwile labo kwabaphambanisa emsebenzini wabo.
Vele kusilimazile, besigcina izimali eziningi besizithenga imali edurayo. Silethemba lokuthi mhlawumbe amarates azaqhubeke lokhu eqanse. Manje vele kuvuke sokutshintshile izinto, imali lezi asisakwazi lokuthi siyazinika ubani sizise ngaphi, ngoba labantu ade bethenga izimali zona lezi asikwazi lokuthi bavela ngaphi. Thina besokusifosa lathi ukuthi umuntu njengoba ebuye esitshela imali eningi kangaka, lathi besesiforced ukuthi sidinge imali ibe ningi, ngoba umuntu befike ethi ufuna 5,000 kathesi uyasinika ama-500. So lathi bese si-offer ama-customer even lawana angafuni ukuthengisa izimali, sesiwa-offer imali eningi e-appetizer yokuthi even umuntu engafuni ukuthengisa ucine esethengisile. Manje nxa sokunje asikwazi lokuthi uyanika ubani, kathesi kuvuke kuwile.
Izitolo ezithengisa ukudla zona zisebunzimeni bokuthi zingahle zivale ngoba imali abathenge ngayo ingabavumeli ukuthi behlise, njalo besethuselwa ngokuvalelwa izitolo. Unkosazana Dorin Moyo ngomunye wabanini izitolo othi sebelahlekelwe kakhulu ngoba ibhizimusi yenzelwa ukuthola inzuzo, kodwa lapha sekunzima.
Nani ngiyemfuna ukwenza profit? You see, Eh, so kuyabo sofana thini mina ngiyenze nje. Uyabo le staff sifuna ukuhola, ulama izesa ifuna ukubhadala. So what are we supposed to do? Awula, nje ubona le shopping elalutho, so asila cooking oil. Sesaba lokuyiwoda ngoba ngiyayiwoda ngethengisa ngemali. Uyethu siwoda lokuyithathe lo yonke. Khangela ithukela kangila. Because one thing ekhona noma ithukela ungali ikunjelwa nalelane likhona. Uyakwazi ukuthenga liphele imali ngenikwa ithukela ngkwansi kuyahodelini.
Tolo eziningi kobulawayo zivaliwe. Ezinye zehlisa isilinganiso sempahla engathengwa ngomuntu ngamunye emizameni yokwenqabela ukuswelakala kwezinto, kodwa lokhu akwehlisi intengo yempahla. Izitolo ezithengisa impahla zendlini zikhweze impahla ezigoqela imibheda, amasofa kanye lokunye ikakhulu kulabo abathatha ngesikwelede. Uhulumende usanda kwethula umbiko wokuthi uzathathela bonke abakhweza intengo amalayisensi, kodwa abathengisayo bathi lokhu kuzabangela ukuthi kube lomkambo wensitha wempahla, abantu sebezama ukuthi bengalahlekelwa. UZulu usehlalela evalweni ngoba engazi ukuthi elakusasa liphetheni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Ikhansili yedolobho lakobulawayo imanyenele company eyatshala imali yokwakha indawo yemavinkilini yeGodini Mall iTerracotta isungule okusemthethweni yamahofisi okubhalisa iziqhatshwa lamakampani azaphatheka ekwakheni imall ebizwa ngokuthi eGodini Mall Contact Center kulobhengula Street lo 8th Avenue. Okungumsebenzi oke wama ngesikhathi ilizwe lisiya kuKeto. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Namhlanje kube izindaba ezimnandi kobulawayo lapho ikhansili lenkampani yeTerracotta bevule amahofisi okubhalisela imisebenzi uhlelo uZulu akade walulinda ukuba luqale. Kusukela ngomvulo ozayo, bonke abafisa ukusebenza eGodini Mall bazaqala ukuyabhalisa amabizo, njalo ngelanga kuyabhalisa abantu abangamakhulu amabili. Umqondisi weTerracotta umnumzana Thulani Moyo uchasisa ngokuqala kokusebenza kweEgodini Mall Contact Center.
Ukuvula iContact Center yokuqala ke ukuqhatsha abantu eGodini. Savumelana nomphakathi ukuthi imisebenzi indlela etholakala khona ukuthi abantu bazafika eGodini bezoregister ku-database. Bayaregister ku-database yikho lapho abazaqhatshwa khona. First phase iyovula ngo-November 29.
Umnumzana Dumisani Ncube umabhalane jikelele webulawayo Upcoming Traders Association uthi sebavumelana ukuba labo abaphuma eGodini yibo abazathola indawo zokusebenzela.
Ukuqala kokusebenza kweGodini kuzathi ukuthi impumelelo kuma members ethu wonke, ngoba lati sifuna ukuthi babe more organized. Bonke labo ama informal traders babuyele bayendaweni enye ewani. Ayikhonti baphongukusabala le dolobha lona. Well, kulama sites amanye alungisiwe kwezinye indawo angakho affected, but kuaffect labo abazakwana yilabo abaaffectwa bephakathi eGodini ngemva komhlangano ikhwisa kuvumelana.
Umgcini sihlalo webulawayo United Residents Association umnumzana Winosi Dube laloba ebuka lumsebenzi uthi kodwa awuhlelekanga kahle.
Into engiyibonayo ngiyesabela ubana isituation ezaba khona lapha izabazima ngemande, ngoba abantu bazabuya beminyene ukuthi uqalisa ngawuphi ukuthi umnike itikiti lokuthi nguye number one. Kuzabe kuzima. Mbona ngani nje into yakhona ikhudekile lapho bekufanele ukuthi ngabe bayinvolve all stakeholders ahlanganelana sonke sabona kambe singakubamba ngayiphi indlela. We could have come up with amanye ama methods engxenye abengadivise ukuthi kasimemezeni kumbe nge-ward at given time ukuthi abantu kodwa bebuye bekwazi ukuthi bazoregister kuphela ukuthi bangene ku-database akusiko kuqhatshwa.
Umphathi ntambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube laye ubukela umsebenzi ethi uhambelana lokuthuthukiswa kwezabelo okuzakhulisa ubulawayo.
Nxa ivuselelwa ngibona ngile vision enhle empumandi ebukekayo ezasinika isithunzi njenge province yakobulawayo. At the end, the credit should go to abantu bakobulawayo.
Ukansila ka ward 17 unkosazana sikhululekile moyo uthi uyathokoza ngokuqala kokusebenza kwemolo kanye lesimemezelo sokuzobhalisa abafisa ukusebenza ikakhulu intsha yakobulawayo.
Ukuqala kokusebenza kwegodini kuyangijabulisa kakhulu njengokansila wakobulawayo, sibona i-development engaka. Ngikhuthaza kakhulu ontanga abayibo abakhala ngemisebenzi isikhathi sonke lesi bekungela msebenzi ekhona ukuthi kababuye babuye bezobhalisa.
Engakavuli i-Egodini Mall Contact Center kunkulumo yakhe yokwamukela i-terracotta lobulawayo, umeya wakobulawayo umnumzana Solomon Mguni ubike ukuba kuhle ukuba ukhetho selwedlule, umsebenzi omkhulu usuyaqala. Intengo yokwakhiwa kwe-Egodini Mall isiyakhuphuka kulandela ukumamanzonzo kwezomnotho lapho i-terracotta ethe bazakwakha, kodwa iningi lamankampani athi asefuna imali yemelika. Bethi lokhu akusoke kwamisa ukwakhiwa kwe-mall, njalo ingxenye ye-mall iyavulwa ngompalakazi womnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Amanye amalunga enhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, EZCTU, abotshwe izolo eqoqa ukutshengisela amiswe emthethwandaba yabomantshi emadolobheni abalisa iMutare, iHarare leMaswingo lamuhla, lapho ancitshwe ithuba lokukhululwa ngemali yesibambiso ebail. Betheswa icala lokuziphatha ngendlela ebingabangela udlakela emphakathini. Bakhangelelwe ukuphindela emthethwandaba kusasa. Amapolisa abencitshe iZCTU imvumo yokutshengisela esithi ukuhlangana kwabantu abaningi ndawonye kungabangela ukumemetheka komkhuhlane wekholera ovele usukhona elizweni. Ukuzwa okuningi ngalolu daba, sixoxe legqwetha umnumzana Khosa Mncube owenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights obemele abayisikhombisa abamiswe emthethwandaba kamantshi eHarare.
Sihlalisa bethe sicala okuthiwa yi-disorderly conduct. Sifika emthethwandaba ngoba sokutshintshwa basebesetheswa elinye icala elokuthi kuthiwa bahlangana bagaza ukuthi benze i-violence. Yikho okugcine sokusiba licala abeletheswe basebengena e-court esi-aplayele khona i-bail. So sithe eku-aplayeleni i-bail umthutshisi baphikisana lakho lokhu ukuthi baphiwe i-bail. So umantu wasesithi yena uzayenza isinqumo sakhe kusasa ukuthi atsho ukuthi uyabapha ibail mhlawumbe kabaphi. Kulabo eHarare hayi akula abakhululiweyo okwanamhlanje ngoba kusazamele babuye futhi emthethwandaba kusasa. I-total number yangkhona bayisikhombisa.
Kwamanye amadolobho ke?
Kwamanye amadolobho ngizwa ukuthi eMutare bangu-20 bafiki bangenele court baphiwa ibail. And then eGweru bebengu-7 labo babakhululiwe futhi. Kobulawayo lakanye bebengu-3 bakhululwa lakho futhi.
Balivuma yini icala abaletheswayo?
Hayi, icala kabalivumi ngoba bathi bona akula cala abalenzileyo ngoba ilungelo liyilungelo elirecognizwa yi-constitution elokudemonstrata. So bathi bona icala akula cala abalenzileyo sibili, into esifuna sizavulwa ngayo sibili ayikho nampicala. Bebengaqalisa ukutshengisela bebesaqoka ukuthi batshengisele. So and futhi le ndlela ababotshwe ngayo kayikho emthethweni ngoba bachayiwe laba kuthiwa yi-riot police, ngama-riot police officers. Umthetho weZimbabwe kawuvumi ukuthi amapolisa nxaye omuntu amthaye. Njalo futhi amapolisa kabazange babatsheli ngesikhathi bebabopha, kazange babatsheli ukuthi bababophelani, ukuthi kuqala ababethesa lona yiliphi. Baze bazezwa sokuleso kusestashini ngemva kwesikhathi eside bengibona betshela ukuthi babothelweni. So khona kuyana vele kakukho emthethweni.
Konke kuhambe kuhle yini emapoliseni ukuthi bathathwe bebiselwe njalo esitokisini?
Okay, ayisikho ukuthi bebekhululiwe. Amapolisa amaphepha abo bebengawalungisanga kuhle. So babahambisile emthethwandaba kwabathuthisi be-court. Abathuthisi bemthethwandaba basebesithi bona amaphepha akadelungiswe ngamapolisa abengakhondanga bekumele kubuyelwe esiteshini ayelungiswa kutsha. Yikho-ke okwenze ukuthi sebeqalele sebehanjisiwe e-court babiselwa futhi esiteshini ukuthi kuyelungiswa kuhle amaphepha.
Lo umnumzana Khosa Mncube, igqwetha leZimbabwe Lawyers for Human Rights elimela amalunga enhlanganiso yeZCTU abotshwe eqoqa ukutshengisela izolo. Sixoxelaye eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC.
Umbukiso wezaba kumabhizimusi lokwenjiwa oMine Entra ufike kumlindo yagcina lamhla ngemva kweviki egcekeni leZimbabwe International Trade Fair Showgrounds. Lombukiso wenziwa kanye ngomnyaka ubulabavela kwamanye amazwe labeZimbabwe ababalisa abemba igolide ngokungekho emthethweni wotshekesha amakhampani abakusileyo ayidlula amakhulu amathathu. Ngaphandle kokubukisa bekulezinye njalo inhlelo ebezisenziwa izigoqela imihlangano lokwabelana ulwazi lokwemba okuthiyeneyo. Kubikwa abathengisa imitshini lezokwemba bethole ibhizimusi elihle kakhulu njengokutsho kukamnumzana Lennox Mhlanga, ingcwethi kwezomnotho kungxoxo ayenze lo Chris Gande we-Studio 7.
Hayi, iMine Entra ihambe kuhle sibili kungasenani. Economy yelizwe lani ikwazi ukuthi bekuhamba njani amalanga la adlulileyo. Kodwa nxa thina sikubona lapha eMine Entra, ngikhuluma nje labantu abangama-exhibitors bathi hatshi bazamile sibili ukuthi bathole ibhizinisi kubantu ayebantwini kade bebuza ngokuthi bengabanceda njani. Ngikhona manje ngwenye istendi eyebhok gasi likwazi ukuthi lapha eZimbabwe sesisebenzisa ugasi. Hhayi, bathabile kakhulu ukuthi abantu besiza sibili bezobuza ngalokho abalakho. Labanye abaningi ngikhulume labanye abamathaya labanye abama-mining supplies, abaningi bakhona ngabantu abangama-suppliers. Hhayi, bakhangelele ukuthi khona njengoba umkhonomi ungani uyaphambili ibhizinisi bayibona engazani izakhula sibili.
Bebekhona yini abavela kwamanye amazwe?
Ye, kukhanya bekulama-exhibitors akade vela emazweni alitshumi lambili. Sikhangelele iChina bekulama-exhibitors amane ayesikhombisa bevele South Africa, and then oyedwa bevela eZambia. Bekungazani nje abaningi bebeza kuza kungayisikho ukuthi khona bebengelashwa ukuthi khona umumo ungabo unjani. Kodwa bona laba kade bekhona sibili hayi ngabantu abakwi-economy yona le eseZimbabwe abasebenzela khonapha, hayi ngabantu sibili abakhanya engani basuthisekile.
Lo umnumzana Lennox Mhlanga, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe, obekhuluma icingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Live Talk lamhlanje sikhangela umumo oselizweni wokuqonga kwentengo yempahla lokudla, ukungatholakali kwemali lenhlupho ezibhekane lelizwe kwezomnotho. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Wake waba ngumphathintambo wezobudlelwano beSouth Africa isabuswa ngabahuquluzi benotho uPick Botha kasekho. UBotha waphatha lesi sikhundla kweminyaka elitshumi lesikhombisa emaphethelweni wombuso wamabhunu. UBhobhe esele minyaka engamatshumi ayisithoba mnembili lasithupha esibhedlela sePretoria izolo. Inani lasebefele engozini yokuhloka kodaka entabeni e-Mountain Elgon ngempumalanga ye-Uganda selifike kwabangamachumi amathathu. Abekhomishini ebona ngokuhlenga ezikhathini zengozi yemvelo bathi lokhu besadinga izidumbu labangabe besinde kule ingozi. Uhulumende we-South Africa uthi uzimisele ukuncedisa iZimbabwe nxa uhulumende weZimbabwe engacela ukuncediswa ekuhlupho kwezomnotho abhekane lalo. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Yakhuluma emhlanganweni wabezindaba ePretoria izolo, umphathindaba okatsha olubona ubudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe, unkosikazi Lindiwe Sisulu, ukuthi iZimbabwe ikhululekile ukucela uncedo kwele South Africa yiloba yinini.
We would not be able to go to Zimbabwe and say, here's a bag of whatever and you will have it.
Asisoke siye eZimbabwe sifike sisithi nansi isikhwama salokhu lalokhuya lisithathe. Kodwa kweyeme kulokhu iZimbabwe ekufunayo ezimisele ukukwemukela kuvela kithi. Lilizwe esilithatha njengomngane. Sifisa isimo sezinto sihlaliseke eZimbabwe njalo sifuna inhlelo zokuvuselelwa kwezomnotho esezithuliwe ziphumelele.
Insupho zezomnotho eZimbabwe ezigoqela ukuqonga kwentengo yempahla lokudla, ukusilela kwempahla eziqhakathekileyo, ukusilela kwamafutha ezimota, imali, ukubhakha komkhuhlane wekholera lokunye, sekutholise uzulu amagabha avuzayo. Unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi bemukela ngezandla zombili inyathelo leSouth Africa lokusiza iZimbabwe. Uthi okokuqala kufanele amabhanga esizwe emazwe la omabili ahlale phansi acebisane bese kusithi labaphethe zokulima labo baphane amacebo. Kodwa ke uthi kudala ibandla lakhe likhuthaza ukuthi kubizwe umhlangano wezomnotho ozosombulula lezi nkinga ezibhekane lelizwe.
Ayikho indlela esingavusa ngayo umnotho welizwe ngaphandle kokuthi sisizwe seZimbabwe sihlale phansi labo makhelwana bethu kakhulu beSouth Africa sibuzana umbuzo ukuthi umnotho welizwe lwethu singawakha kanjani, ama factory avuke, imchina lesigugile, imchina yakudala ilungisiswe, abantu baqalise ukuthi basebenze emafemu.
Esinye sizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Jabalala uthi Zimbabwe iphiwe ithuba elihle lokuthola usizo okulethuba ongafanelanga ilidlalise.
Ngicabanga ukuthi ma singathola to end trading siyenzayo. Vumela iZimbabwe nje yadophi rand kube yiyesebenza ku-trade eZimbabwe. Sibonge njalo iSouth Africa government ngokuthi ize izitsholo yona ukuthi ifisa ukuncedisa abantu beZimbabwe ngalokhu ngalokhu.
Iningi lengcitshi zithi ukusetshenziswa kwemali esijeneyo zesindo esijeneyo yikho sokubangela ingxabangxoza enkulu yokukhwela kwentengo osekubuye kwabangela ukusilela kwempahla esijeneyo. Ngokwamanje iSouth Africa ithi kayikatholi isicelo esivela eZimbabwe, kanti abeZimbabwe laba bakhuthaza uhulumende ukuthi adinge uncedo isimo sezinto singakafiki kuhlandla lokungalawuleki. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Umqaqashi weqembu leHighlanders uMadinda Ndlovu uthi amaqembu amaningi kuzamela alimuke nxa edlala leqembu lakhe kumdlalo eseleyo kusizini yalonyaka njengoba abafana bakhe bezabe besidla uBhedu. Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Imidlalo emithathu ezadlalwa kulimpela viki kusigaba seCasilaka Premier Soccer League njalo le imidlalo okwakumele idlalwe ngeviki lamajuma amabili lane, kodwa yasidluliselwa phambili ngesizathu esokuba amaqembu athi le Highlanders kanye lele Dynamos ayenxuswe ukuba adlale emhla kugcotshwa umongameli welizwe u-Emmerson Ndambutso Mnangagwa. Inhlanganiso yeCasilaka Premier Soccer League ithethe ithuba lokudlalwa kwemidlalo edlalwa ngamaqembu amela izizwe eyokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kwimidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Africa ukuba lawo amaqembu adlale le midlalo ezayenza uba wonke amaqembu adlala kusigaba saphezulu aqhubekele phambili ngemidlalo yawo wonke esedlale imidlalo elingeneyo. Kusasa ngomgqibelo iqembu leBlack Rhinos lizadibana lele Harare City enkundleni National Sports Stadium, kuthi ngenzondo iqembu leShabane Mine lizadlala lele Highlanders enkundleni yeMcLaas. Umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthi sebegijimisa ukuba beqede imidlalo yalonyaka besendaweni yesine nxa usuka phezu kwengalane yemiklomelo ngemva kokukhutshwa kwaleli qembu kumncintiswano wenkezo yeChibuku ngempela viki yedlileyo.
Siphumile kukhapu ye besifuna ukuyiwina. We are still chasing unumber 4. Sizabona zikhona ezinye ezikhule ekumele sizazibuyisa khona kuzazigqwenga kona. And I'm sorry to say that oplatinum bona laba bengakele ukuzidadela ama-points abo kadezi asebebuya lapha yabesokunzima madoda abafana when they want to submit their contracts for next year yabesokunzima ukuzitshengisela lapha.
Ngensonto njalo kulo mdlalo omkhulu phakathi kweqembu leDynamos lele Capes United enkundleni yeRufaro, lo mdlalo ulakho ukukholisa abalandeli bomdlalo wenguqu njengoba ngakwelinye icele iqembu leCapes United lilwisa ukuqeda lisendaweni yezine eziphezu kwengalane yemiklomelo, kuthi ngakwelinye icele iqembu leDynamos lisengozini yokuthi lingazithwela selidlala kusigaba sikaDivision 1 ngomnyaka ozayo. Kolunye udaba olumelana lo mdlalo wenguqu, iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu kusasa lizadibana lele Democratic Republic of Congo khona lekwele DRC emdlalweni wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kwimidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Africa ngomnyaka ozayo. Iqembu leZimbabwe leDRC yalingene ngemiklomelo kusibaya sikaGroup G omabili elemiklomelo yemine iqembu ngalinye, kuthi amanye amaqembu lawa kusibaya esifanayo athe leLiberia kanye leCongo Brazzaville alo mklomelo wodwa iqembu ngalinye, njalo lawa azadibana komunye umdlalo wesibaya sikaGroup G. NgoLwesibili oluzayo iqembu leZimbabwe lizadibana njalo leDRC emdlalweni ozaqhutshelwa enkundleni eNational Sports Stadium. Yomibili limidlalo izadlalwa ntambama ngehola lesikhombisa. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Woza Friday lamhlanje sikhamba labafana beLinda Challengers bephethe idlalade labo elitsha elesihloko esithi Hlaluzazi. Untungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba.
Leli lidlalade leLinda Challengers Boys elesibili njalo lilengoma eziyisithupha. Lanxa zidabuka ePlumtree lezinsizwa zihlabela zikwele South Africa. Le ethi Hlaluzazi iyisixwayiso somzali kundodana yakhe. Umkhokheli waleli qembu uMoses Mahlabathi Ndlovu uchasisa okunengi ngalingoma.
Kasikati Hlaluzazi ikhuluma ngomntwana olaphana sasifundisa nje ukuthi abantwabethu ma ngabe unomntwana salakho umfundise nje ukuthi ake yazi into ayifunayo empilweni yakhe.
Ezinye ingoma ezikuleli dlalade zigoqela le eyisixwayiso njalo ethi Kete yako umoya awudanda inyama inabenda o isosalala ke umoya awudanda inyama inabenda o isosalala ke basokodosa tena matole abatana benkosi bona basokia bonke abatana benkosi. Undlovu uthi ucela libaxhase balaleli ukuze bakhule emculweni. Uthi abangathanda ukuthenga idlalade labo lingabathola enkundleni zokuxhumana ezigoqela eWhatsApp leFacebook.
Ya ikhasi leFacebook linikanje Linda Challengers Boys. Then ama-numbers ethu anikanje 073-86-65-332. Ngiyani ke leyo inamba uMoses Mahlabathi bese lomfo wethu lapha uMishek inamba yakhe inikanje 073-768-766 yamaze xhumana lathi kulezo namba bayasithola.
Baphuma ke enkundleni ngale indlikizane ethi ngiyabonga abazali bami. Lami ke ngibonge abami abazali ijaha lakonkomo lentombi yakongwenya.
Sibonge uNtungameli Nkomo obexoxa labafana beLinda Challengers bephethe idlalade labo elitsha elesihloko esithi Hlaluzazi. Ayike isikhathi ke yasavuma ukuba siqhubeke sisonke olivalelisayo ngusithandekile mhla. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.